Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalwela ilungelo labesifazane basola amazwi kamkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa awokuthi uza kupha umongameli Emmerson Mnangagwa intombi lotshwala ukuthi asuke esihlalweni.
Obviously uzazama ukulimuka phambili upresident Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye iy'nkulumo bezazikhulumayo kulabantu bambindile ukuthi bazithathe baziphiste futhi their own political agenda.
Ibandla le-MDC lithi seliqedile ubudlwangudlwangu bedolobho lakobulawayo obuqhamuke kulandela ukuxotshwa kukasibalukhulu wedolobho leli. Namhlanje sisungula uhlelo lwethu lapho esihlaziya udaba lwendlala embi esihlasele ilizwe ngesikhathi umnotho welizwe usiya nganqele.
So isaphansi ukuthi isitore kubushani wokuthi isikhathi zingasi sakho ngo-November kuyisa then ukuthi amanzi yazikhombile izibhorani ntezisaphuma amanzi but ezinye izibhorani seziyomile kakokwate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Chamisa ubeselubane ngempela sonto lapho amukele abasekeli bakhe ngolimi lwesiNdebele. Kuza kuba lokhetho lwe-by-election olokudinga ozamela isigaba seLupane East edale lePhalamende ngeviki ezayo. Ke sizwe amazwi kaMnumzana Chamisa.
Bukula! Izenzo!
Bukula!
Ah, salibonani mthwakazi omuhle! Linjani lonke! Hayi ukucakathekile ukuthi ngihloniphe abantu bonke bavela endaweni esine uvela empumpu abanye bavela esisulu umazi ukuthi ngibonile ukuthi uvela ngapha. Siyabonga kakhulu. Siyalibonga lonke. Ngibonile ukuthi hayi uyasupporta ibandla le kakhulu. Ngibonile ukuthi khona apho eluphane hayi uqinile. Uyaqina kakhulu. Ngiyalibonga.
Lawo-ke ngamazwi omkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma eluphane ngempela sonto. Lokhu sikudabalwe bandla le-MDC. Leli bandla lithi lilethemba lokuthi lizanqoba eluphane East kukhetho lwe-by-election lapho okwakuphethwe ngumuyi unkosikazi Sithembile Gumbo owebandla le-ZANU PF. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC uMnumzana Daniel Molokele.
Thabe kakhulu usekele selubonileyo kuzakhamuzi zaseLupane East, njalo kuyathembisa ukuthini ngomgqibelo mhlaka 3 August MDC ilethuba elihle lokunqoba. Wasezama futhi ngomgqibelo ntambama nangesonto ekuseni ukubonana nezakhamuzi zakobulawayo nabameli bezakhamuzi zakobulawayo, ezama ukuthini azwe imbono nendlela abantu bakobulawayo ababona ngayo ukuthini indlela emele ihlehlwe ngayo kusiya phambili ngendaba ezenzakele amaviki adlulileyo kusithi i-MDC inhlanganiso ehlonipha isifiso sikaZulu. Ngakho-ke umongameli wethu ubefisa ukuzwa ama-different stakeholders ukuthi bathini lama-advice abamnika wona. lakho uhambe kakuhle.
Kahle kahle kuyini aphumela kho kobulawayo ikakhulu nxa sikhangela udaba lokubana bakhona abathi kubunjwe icommission.
Obviously commission ayidingakali kwamanje ngoba as MDC thina internally we have managed to resolve indaba leyi. Town clerk has been allowed to go back to work and we have agreed to set up a committee to investigate him formally before a decision is made. So that issue is resolved. So there is no need for a commission. And magu la mayama issues are involved, a normal city council should address them. So tonight MDC si khangelele phambili ukuthi indaba le iza resolve kulandelela I procedures ezikhona. So obviously as MDC we are against setting up of a commission.
Kuyini okuzasala kusenzakala kobulawayo kudaba lona lolo le council?
Ngiba ngikushilo ngaphambilini thina kudala sasolva last week indaba le sokule 2 weeks actually, but okunye upresident ade warithi ngakho ikhona ukuthi beyond I council what are the other residents abakobulawayo saying, ama stakeholders abakobulawayo, and we wanted to understand ukuthi how does the MDC go forward out of that in terms of public relations, you know, on part of now. So that was the most important issue. When the Utube let's fund for a part going forward.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ube khuluma icingweni leStudio 7 esewange. Siphinde sambuza uMolokele ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Chamisa emhlanganweni weLupane. UChamisa uthe engapha umnangagwa intombazana iplazi lotshwala ukuthi achiye isikhundla. Amazwi la acunule abanye abalwela ilungelo labesifazane abathi yeyisa abesifazane. Kesizwe ingxoxo esiyenze loMolokele ephendula lolu daba.
Ya kuyadanisa ukuthi ni yonke into ekhulunywayo ngumongameli kulabantu ababelendele ukuthi ni bayithathe bayithise bayiguqule i-context yayo. Obekhuluma eralini lopani zolo obengakhulumi kuyinto eserious, bekuyinto okukhuluma nje ukuthi ni ubabo umnangazwa kumele ahlale phansi aphumule kwenze politics. So yena obekhuluma eseralini kungasiyo inhloso yakhe ukuthi kube yinto eserious. So obviously uzazama ukulimuka phambili President Chamisa ukuthi ni ananzela ukuthi ezinye inkulumo bezazikhulumayo kulabantu bamlindileyo ukuthi bazithathe bazikhiste to suit their own political agenda.
Bakhona abanye esixoxe labo abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane abathi into enhla angayenza kathesi yikuthi axolise. Uvumelana lakho yini?
Kuyamangalisa ukuthi ni every time omunye umuntu angabhala bona abantu bakhona babe bezithulele ngento zabantu kungela besifazana ama-politician labanye abakhokheli beZimbabwe. Then kulo muntu omthathele izindaba angabhala istory ngabout uPresident Chamisa bonke sebeyikhwayara sebekhuluma ukuthi uChamisa kaxolise kenzeni. It's like he's a political agenda. So okwamanje ngizozama ukuconsulta layo upresident, but mina lami bengikhona kurali yakhona abantu labo ba-understand i-context ye-speech sakhe. So it wasn't like ukuthi yena uyadelela abantu besifazane.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esewange. Siphinde saxoxa lolwela ilungelo labesifazane unkosikazi Sikhathele Mathambo uyinhlanganiso yemthonjeni Women's Forum othi amazwi kaChamisa achothoza abesifazane.
Amazwi akhulumileyo lakhathi esilokhu angani awas party siyananzele ukuthi mhlawumbe ngabe ekhuluma nje engani kuloku ukwenza isikathi ngama-jokes engani uyasihlekisa ngakho, kodwa ngeqiniso ngenxa sesikunanzelela sekunasekungani nje singasilokululaza owabomama. Kuyabe kunganakusiphathi ngoba siyabe sikhangelela ukuthi khona ama-jokes azawayenza angabe ngama-jokes angani abe selulaza umama.
Nxa sikhangele bonke nje aba khankasayo lingathi lena lidibane lokuningi yini abakukhulumayo kungahambelani labo esifazane, kumbe yena uChamisa nguye ongani ulakho kuningi kakhulu?
Bese ngazisa kukhangelisisa khona ukuthi nguye yedwa kumbe kubakhona abanye, kodwa esiyabe sikunanzelela nje ukuthi khona isikhathi esiningi abantu abangobaba bayekululazisa ukuba ngumama. Sifisa kakhulu ukuthi khona umama besonitshwe, sifisa kakhulu ukuthi kunazeleleke ukuthi khona umuntu ongumama somuntu nje phongo ukuthi wakho uzaphiwa for ukuchazwa ubaba. Asa singawukhangeleli ukuthi kube njalo singabomama.
Wona amalungelo abesifazane ayahlonitshwa yini ngabobaba ikakhulu ezindlini lapha singasakhangeli lokho okukhulunywe nguChamisa, ngoba abanye bathi hayi kukhanya kuyaba kugcwele nje inkulumo enjalo uChamisa kugcine kusazakala ngoba ngumuntu oyabelalelwe ngabantu abaningi.
Singananzelela elakithi lapha eZimbabwe sanazethi khona isikhathi esiningi amalungelo abomama awanakekelwa. Sinanzelele njalo ukuthi amalungelo abomama esikhathi esiningi ananzwa. Sizananzelela njalo ukuthi yebo imithetho ikhona ekhuthaza ukuthi khona amalungelo abomama ahlonitshwe, kodwa siyananzelela ukuthi yebo imithetho ikhona kodwa akula okuningi okwenziwayo ukuze amalungelo akamama ananzelelwe ahlonitshwe njalo aphakanyiselwe phezulu. So ngingathi njengamafitshane ukuthi akula action enzakalayo. It's more of one thing babe lokho bekhuluma nje ukuthi hayi kumele sinanzelele amalungelo kamama, kodwa esenzakalo izenzakalo partner izila partner kwezindini isikhathi esiningi akutholakali.
Lo-ke ngunkosikazi Sikhathele Mathambo olwela ilungelo labesifazane ekunhlanganiso ethiwa Emthonjeni Women's Forum, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umphathintambo ezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri utshele umbuthano eGweru izolo ukuthi abantu abaphosela ibhomba enkundleni yeWhite City kwafa abanye abantu, lokhu bengakabanjwa. Ngalokho kumele amalunga ebandla leZANU-PF ehlale elimukile. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sekayinzeza obethiwa usecele enyaweni wayecatsha esesaba ukubotshwa phezu kwamacala awenkohlakalo, uthi uzivakatshele ekhaya nje kuphela njalo kesabi lutho. Okwamanje-ke ke silalele amazwi enu balaleli bethu eliwathumela kithi ngapha ngencingo ze-WhatsApp.
Sanibonani ku-Studio 7, ngu-Isaac Gigi Mpofu okhulumayo, indoda yakoMatabe ePlumtree. Siyabonga kakhulu. Thina nje okusenhliziyweni yethu sifisa ukuthi ngabuhulumende engavula imisebenzi. Uyivula njani imisebenzi? Avule i-agriculture, abantu balime, avule i-tourism, ahehe abantu bangaphandle babuye bazothora elizweni lakithi, bafake imali elizweni, mhlawumbe ilizwe lingaba ngcono. Ke belungise le mthetho evalela ama-investors ukuthi abuya azolungisa ilizwe. Yikho nje okusenhlizweni yami ukuthi ngabe uhulumende wezano uyangizwa alungise lezo zinto, ilizwe lingaba right. Avule ama-mines, ama-company amakhulu, ama-mine abuye athatshe abantu bangene emayini basebenze. Ngiyabonga. Okokugcina ke ngicela i-radio FM iya ngingathi inomsindo nje ke bengicela ukuthi mhlambe efonini ekuseni lingaqeda i-news liphinde lizifake emafonini sizizwe lapha efonini. Ngiyabonga, ngiyalibingelela lonke abantu be-Studio 7. Bye bye.
Ngiyalibingelela lonke abalaleli kanye labasakazi be-Studio 7. Okhulumayo ngu-Rafael Ncube ngisemangwe endaweni yasempoenzi. Ngibe ngicela nje ukukhuluma labantu njengoba beza vota kathesi mhla ka 7 September ukuthi alubana lingabantu abananzelelayo inhlupho esiphakathi kwazo. Kathesi sisukela ekuvoteni sizofika namhlanje siphakathi kobunzima obunye okumangalisayo, imali kayikho imisebenzi kayikho, impilo inzima elizweni, izinto ziyadura, okunye okumangalisayo kazithengeki, ifuel ikhuphuka ngamalanga ngamalanga. Sicela ukuthi nxa lisiya ekhethweni bantu lihambe lihlakaniphile, likhethe abantu abazalimela ngendlela eqondileyo, hatshi ukukhethela ukuthabisa abantu ukuthi sifuna ukuthi sikhethe uzibani ngoba sifuna ukumjabulisa, kodwa sikhethela ukuthi kube lusizo ebantwini bonke. Mina ngibe ngingathi alubana enhliziyweni zenu liyananzelela ubuphithiphithi eziphakathi elizweni khonapha. Kade ngingaba yini kumbe ngingaba kuyimi engilinika i-advise elingayithatha mina bengingakhetha ukuthi alibana likhetha ibandla lezaphu elingelamsindo, elingahlukuluzi muntu, elingakhethi muntu, elingakhethi hlangothi, elibamba abantu ngendlela efana nayo. Siyazi umkhokheli ubaba uJoshua Nkomo ukuthi ube ngumuntu okade ethanda ukubambanisa abantu. Yona liyana indima ayichiyela abakhokheli bezapho abakhona kathe, simbona yiyo elokhu ibanjiwe. Sikhalela ukuthi abantu bebambane indawo zonke zelizwe. Ngiyabonga.
Linjani zihlobo? Siyabonga ithuba elisipha lona basakazi abahle. Sibona ubunzima esibhekane lapho, okusilela kwamafutha nokukhwela kwawo lokukhwela kwezinto. Sikhangelele ukubone ukuzwa nge-monetary policy ukuthi siphatheleni. Asikwazi lokuthi izinto inyanga siyapheli siyaqala ziyabe sezikhwele zaphinda kangani. Themba kuzaba ngcono, kodwa nge-situation esikiyo kwaziwa yiNkosi.
Salibonani balaleli labasakazi, mina ngithanda ukuthi ngihlukumezekile ngomumo welizwe lethu ongamanga kahle. Umnotho welizwe lethu ukuqhubeka ukugudeka kuhlukumeza thina abatsha, ukuswelakala kwemisebenzi. Kukanti ungakhangela amazwe anjengeDubai leBotswana alo mhlabathi oyidezithi, akuswelakali manzi, akuswelakali magetsi. Lapha eZimbabwe akula sizathu sokuthi kuswelakale amanzi lamagetsi ngoba ilizwe linothile. Mismanagement yiyo esiyibonayo la njengabatsha. Njalo angiboni ukuthi kule bandla elingalungisa umnotho welizwe. Sokufuna nje uNkulunkulu amandla akhe asikhiphe kulolu dubo. Ngiyabonga.
Lawke abengamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani lenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Umongameli Donald Trump wele Melika uphoselane aqatha izolo lomela isigaba seBaltimore edale leSenate. Umnumzana Elijah Cummings onsundu engowebandla lamaDemocrats. Abanye bahle bathi uTrump useqhubeka ngezenzo zakhe zokuhlukuluza abensundu kulandela ake wakwenza kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula, ephoselana aqatha labesifazane abane. Kodwa yena uTrump wethule imbiko enkundleni yeTwitter esithi uCummings uyamsola ngokwehluleka nje ukuthuthukisa isigaba seBaltimore kungakhathalekile lombala wakhe wesikhumba sakhe. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuthi yena ubona njani udaba lolu.
Namuhla yiko lapho embona ngathi kungathi kuphumele egcekeni khona lapha kade ehlasela le indoda uCummings. Yiko lapho embona ngathi hayi kusegcekeni ukuthi uyeyisa sibili, ukukhulumela eceleni, ungumuntu lwana okhangela umuntu ngombala, ngomhlobo.
Kodwa yena uthi ngicho kade kukhuluma yena ubengakukhuluma yinqe umuntu isikhumba sako uthi umhlophe kumbe umnyama abantu ikakhulu ibandla lama Democrats yilo elimethesa umlando wokubandlulula.
Hayi umuntu ongakhuzekiyo othi nxa ngakhuluma into ayiphinde uyabe sitho khonoko. Kungani engakukhulumi kweminye imihlobo ekukhuluma kwabamnyama kuphela? Kukhanya ngathi kuyinto yakhe sibili. Khalezuze ngathi ufuna ukuphuma sibili ekhasini ukuthi abe segcekeni.
Kanti pho manje njengoba ukhetho soluseduze, ubona ngani khonokwa kukhulumayo akusoze kwenza ukuthi agcine engatholi ivoti yabansundu?
Hayi, lapho uvele ngaleyo yabansundu ahlakhohlwa ayengekhaya ngoba kamboni ukuthi angayizuza sibili ngoba akananzeleli futhi lokuthi laba bensundu bayi-swing vote esingathi thina esilungu yi-swing vote ukuthi bangasukuma sibili ngobuningi babo bayaguqula isimo se-election. Ngakunanzeleli khonokho. Kodwa-ke ungumuntu lwana ojayele ukukhuluma izinto abantu bamyekele abe sekugcine eqhubeka ewina ngoba khona vele ukuwina kwabe khonokho kwayikho khona. Kwakungamelanga ukuthi ngabe wawina ngezinto azikhulumayo lazenzayo ezazifana lokuthi uzidubula unyawo yena ehambe ezama ukuya ku-election. Kodwa-ke wafika. Ngingazi khonapho kodwa mbona ngathi hhayi khathesi usegqobe wedlulisa.
Kodwa abamsekelayo bathi hhatshi bazamvotela ngoba nanku imisebenzi kuthiwa uyenze yabamnengi.
Hhayi, lokho kungabe kuzwakala ukuthi umuntu angabenzi imisebenzi yabamnengi. Kodwa-ke kakufanelanga phela ukuthi usuklamasa ngakho. Okungenzakala ukuthi bona bensundu ukuthethiswa lokhu kubaqubule ukuthi basukume bayevota ngoba balohlupho labo lokuthi bayahlala ngemakhaya labo bangayi ukuthi bayefaka uxawa. Ngakho nokukuthethiswa kungabenza baqubuke bazonde basukume angimboni labakhe laba lobo bangaze bamvotele kabasoze banele.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombe nisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Lamhlanje ke sisungula uhlelo olutsha lapho esixoxa khona ngendaba yendlala, indlala esihlaseleke emakhaya kakhulu emaphandleni. Siyazikela sedolobheni khona kodwa ke lezi nhlelo zizaba zikhangela emaphandleni. Siqaleke lamhlanje ngesigaba seMathebelele North lapho esixoxa khona lomnumzana Stanley Torima.
Indlala inkulu umnumzana Gandhi lapha abadala sekhala sibe le nyanga eyikhwana eyikhana about 4 months bengawutholi umuntu lowo wabadala we-social welfare kuthi labana labo abangakafinyeleli iminyaka efunakalayo ukuthi umuntu ethole ku-social welfare labo ama-prizes enkuvu ezitoro sesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthenge 50 kg nxawule muli sekunzima sibi ayindlala ikhona ibathwalise nzima abantu especially umhlulu wangithi lapha ejethe ukusiye ezefika kuwonke ngale ejambeki lesikhathisibi ukuzakangakutholi imali yangkona ayibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidingile emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitho ngitho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izwi larinanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kuye emakhaya iyana kade kuphelele ekuwoseni lokufika nje ngumumbu lowana bathi hhayi kade kungela lutho sibili kenye.
Manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha?
Izifuyo endaweni zethu lapha kochejo magoli dingani ziyangena phakathi lapha egame lapha iko lapha ezidla khona ezinye ziyabuya izifuyo zisidla laphana edt utshani bukhona sokuthiyene le ndawo lapho bayezela khona e-reserve laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi zitshore ubutshani wokuthi isikhathi zingafisa kobonovemba zipungisa then ukuthi amanzi bayazipombela ezibhulani lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhulani seziwomile kakho kwaphela
manje ubona ungani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo ko-GNB kukhanya basalungisisa ko basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye kubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshela ukuthi hayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayesithi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofika kuo-dicemba novemba hayi vele asibone ukuthi singazafika kuse because even okwakatesti hayi abantu balambile uyambona even umuntu ekuhamba ingakakutsheli uyabona ukuthi yakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zonalezo ezitshora akungeneli so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi even yezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzele ndawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe e-distance ephenduke ebuye ezehlala engadlanga uyaprefera ukuthi esinye ngasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye indawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolokuthi amanye amatisha angikhona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi ngake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi youfind ukuthi isikolo siyabe silo teacher oyi-one ofundisaimatend teacher form one up to form four so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form fours ama-form ones lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi ama-teacher ayashota public service commission layo iyabe isithi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so ama-teacher of course labana kade bekhona abadala nxange kuya kubuzwa ukuthi bafinyelelene ukubuya lezizakuzokuthi akulamali babuyile but bayasebenza okunambileyo lokuyana kokuthi abalamandla emsenzini wawo nxa abawuthabele sebeliziipassionmean i-plan lokuswelakala kwemari nokuba bayakhona ona bakhona nje but bayakhona ona ukuthi imali ilutshwane
lo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede besixoxelayo kuhlelo lwethu olutsha lapho esizabe sihlaziya udaba lwendlala emaphandleni kusasa siya emangweni we-Plumtree esigabeni seMatabeleland South
She's fine, she's pretty, yeah. It's cherry, I'm a kind of cherry, yeah. Girls do not exist. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, ever sent. Always real, never fake. Wife in material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna meet. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Every chick's jealous, she's the one they wanna be. Every chick's jealous, 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 yeah.
Mrs. K ingoma ethi icheri yami yami inhle kule yakho. Hayi asazi ke Mrs. K sizafaka laphana yakho lami mfake yami laphana sibone enhle. Ye siyagqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama lamhlanje ngo 7:30. Igama nguChris Gande.